Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazomuhle kustudio 7 ngesonto mhlaka 2 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
the constitution yelizwe cannot be amended willy-nilly. Umuntu who is a constitutionalist must just abide by the constitution.
Kuyandlondlobala ukufuthelana kubandla leZANU-PF phezu kwemizamo yokuqhelisa umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into efanele ihambe phambili ukukhulumisana bonke abathintekayo ekuthini ilizwe lilunge kumele babe khona kuhlalwe phansi kulungiswe lokho okuyikho okuhluphayo.
Iningi lidla imbuya ngoluthi ngenxa yokonakala komnotho. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuyaqhubeka ukudlephana phakathi kwamalunga ebandla leZANU-PF afuna umongameli Emmerson Mnangagwa eqhelise umbuso wakhe, lalawo athi kumele adedele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Isisekelo sombuso welizwe siphoqa uMnangagwa ukuthi achiye intambo zombuso ngo-2028 ngemva kokubusa okwamahlandla amabili. Kodwa abalandeli bakhe bathi kumele kwesulwe lumgoqo ukuze abuse kuze kube naphakade. Kepha abasekela umnumzana Chiwenga abagoqela abanye abalwa impi yenkululeko bathi kabasoze bakuvumele. Ukudoniselana lokhu sokuphehle ukufuthelana okukhulu kubandla leZANU-PF. Iningi labantu makhaza lalo liyayiphikisa limizamo. Yena uMnangagwa usekuchilo waphinda ukuthi akalaso isifiso sokuqhelisa umbuso wakhe. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mudenda Chilumbo.
Thina sithi the constitution must be respected. The constitution yelizwe cannot be amended willy-nilly to preserve one's ambitions. Umuntu who is a constitutionalist must just abide by the constitution. Finish. Not ukuthi eloko e waste ama resources. For what purpose? Into abangayinanzeleliyo abantu abaningi ukuthi abakwazi ukuthi uMnangagwa ubalekelani ukuze efuna ukuhlala embusweni up to 2030. Into yokuqala ukuthi yena ukhulekela ukuthi efele esihlalweni ngendaba yamacala alawo agoqela icala elikhulu elombhuqazi elokugrawundi.
Abasekeli bakhe bathi wenza umsebenzi omuhle kakhulu, yikho nje befuna eqhubeke esembusweni.
Thina asikawuboni umsebenzi kaMnangagwa emathebeleleni as a region. Siyakwazi ukuthi siyakhile iHarare kumbe iMbuzi interchange, umgwaqo osembuzi okushintshana khona izimota, imigwaqo isibangani ama-spaghetti road yakekhulunywa ngabanye kuseHarare. Thina asikaboni and development emathebeleleni. Alright, ibulawa yonkayirodiza yakhani umbuzo wami kubasekeli bona laba bathi uMnangagwa kahambi beyond 2028. Ibulawa Victoria Falls uya yakhani, Bulawayo Cholocho Road uya yakhani, Date Bridge Bulawayo Road uza yakhani, Cross Date Binga Road uza yakhani.
Umnumzana Mudenda Chilumbo ulwela amalungelo kaZulu. Abantu abanengi bathi impilo iya isiba lukhuni ngamandla eZimbabwe ngenxa yokudula kwezinto. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimstart luthi intengo yempahla ikhwele ngesilinganiso sokulithumi lane ekhulwini, i-14.6% ngedola leMelika ngenyanga edluleyo. Amabhizimusi amanengi lawo ayavala ngoba esithi akulanzuzo ayitholayo. Sixoxe lomnumzana efidlela Ncube ohola inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association.
Izinto ezikhwelileyo yilezo abantu abazidinga njalo nje abazidinga usuku ngosuku, into ezinjengechukela, ezinjengesepe, ezinjengamahlamvu, ezinjengenyama, ezinjengamagwili, ezinjengerayisi, lezinye nje izinto ezisetshenziswa ezidliwayo. Kanti ke futhi lezinto ezingadliwayo ezinjengezokuxubha, okokugqoka lokunye lakho kukhwelile, kuhle zikhona le khatshana lalokho abantu abakuzuzayo. Kwenza ke babe balutshwana abantu abenelisa ukuthi bazithengele lezo zinto, ukwenza njalo ukuthi abantu bengenelisa ukuthola ukudla okwakha umzimba bakuthole kathathu ngelanga kumbe kane kumbe kahlanu. Abanye njalo sihlangana lakho ukuthi bayalala bengadlanga ngenxa yesimo lesi esikhona.
Ungathi abathwele nzima kakhulu ngabantu bemadolobheni, abemaphandleni, kumbe kuyafana nje.
Impilo inzima ebantwini ngobuningi babo kungakhathalekile ukuthi basedolobheni noma basemakhaya. Kuya ngokuthi umuntu uyayizuza yini imali enele ukuthi akwazi ukuthenga lokho akudingayo. Bakhona emakhaya ababili abathathu abakwaziyo ukuthi bayizuze leyo mali, mhlawumbe bethunyelwa imali njalo nje. Kodwa balutshwane kakhulu edolobheni kunjalo lakho. Ubunzima bukhulu kakhulu endaweni yonke, impilo nje eqondileyo kayisekho ebantwini.
Kungenziwani Ncube ukuze kulungisiswe udaba lomnotho lolo?
Into efanele ihambe phambili ukukhulumisana. Bonke abathintekayo ukuthini ilizwe lilunge kumele babe khona, kuhlalwe phansi kulungiswe lokho kuyikho okuhluphayo. Osomabhizinesi babe khona, abathengi babe khona, izisebenzi zibe khona, abepolitiki ngokuhlukahlukana kwabo babe khona, uhulumende abe khona. Bonke abantu beZimbabwe nje bathi gwaqa etafuleni, basebekhomba lokho ngabe kuyinkinga kulungiswe.
Umnumzana efidlela Ncube ngoinhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Ngiyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngoTabo Kancube. Namhlanje sikuqhubeka ngengxoxo esiqale ngeviki edluleyo nomnumzana Jubilee Mzina Sibanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub. Sikhuluma ngodaba lwe-artificial intelligence. Siqala ngemizekeliso yalapho okusebenza khona i-AI eZimbabwe.
Iuruza AI yenziwa yikampani yaseZimbabwe khona la ethiwa yiuruza AI, layo isebenzisa i-artificial intelligence. Iyanceda kakhulu abalimi sukhangele la kwezempilakahle. Iyasebenza njalo futhi AI ukuthi incedise ukubona ukuthi nxa ukuthi umuntu ngabe elemkhuhlane bani. Iyasetshenziswa nje khonapha nxa abantu bese befuna ukuthatha impikitsha behle bebone masinyane ukuthi umuntu engabe bebulawa umkhuhlane wuphi. Yena i-AI yenelisa ukwenza konke lokhu, ukubona ukuthi hayi nxa usibheka impikitsha leye nje umuntu lo engabe bebulawa umkhuhlane enjondo ngabe bebulawa umkhuhlane onjani njani. So yikho sibona khona ukuthi la kwaze lohlangothini lwempilakahle ezibhedlela iyasebenza njalo futhi i-artificial intelligence. Khangele nxa sisibe ezimalini, amabhanki ayasebenzisa i-artificial intelligence. Bayisebenzisa ukuthi benanzile nxa ukuthi umuntu secommitha into njenge-fraud, kumbe nxa befuna ukwenza i-credit risk analysis ukuthi sibone ukuthi hayi umuntu lo singamboleka yini imali. Wonke lokhuyana i-artificial intelligence yenelisa ukukwenza ukuthi behle bebone ukuthi hayi wena imali ungabolekwa ungayiphendulisa yini kumbe hayi, behle bekuvalile phandle. Then okunye ngathi ngama-chatbot. Ama-chatbot asebenza kakhulu endaweni lezi zemali ngakenanzela. Amabhenki amaningi khathi seZimbabwe la nxa ungathi uyabuza bahle kuphendule masinyane loba kusebusuleka usikhathi bani, yahle kuphendule masinyane i-AI ukutshele i-chatbot, ukuzele chatbot uyinikeze udaba lakho laye kuphendule. So ngingathi iyasebenza konke kweza lihlangothi lwe-education ikhona, iyasetshenziswa abantu bayisebenzisa kwesinye isikhathi iyasetshenziswa even ukulungisa izifundo ezinye zabe zitargeted ngathi icontent ebe relevant for abantu abaspecific and nxa uthi abantu bebe bafunda remote learning phana ngesikhathi se-COVID abantu bebefunda ngamafoni befunda i-UK emaklasini iyancedisa njalo futhi i-AI ukuthi improve imfundo kwelakithi.
I-artificial intelligence inceda njani abantu?
Iyanceda ngokuba iyahlenga isikhathi ngoba amanye eminye imisebenzi yabidinga ukuthi umuntu abe yenza iphinda. Umuntu uyenelisa ukuyenza nge-AI masinyane kayidinga i-AI njengomuntu ukuthi umuntu awuyadinga. Njalo ngingathi ichiphile nxa sikhangele ngoba nxa yona isenza kayenzi ma mistake njengomuntu ukuthi umuntu uyaphambanisa kangako kaningi kangako yona hayi kayenzi ma mistake njalo futhi kuba kuhle ukuthi iZimbabwe thina njengabantu beZimbabwe siyamukela i-AI ngoba iyancedisa ukuthi icreate kumbe ukuthi idale amathuba omsebenzi ebantwini bonke ngoba nxa isiba khona so kutsho ukuthi kuyavuleka amanye ama-opportunities okuthi abanye abantu bethwele imisebenzi.
Abanye bayethuka ukuthi i-artificial intelligence ingaqala ukusebenza ilakho ukuphazamisa imisebenzi kumbe ukwenza ukuthi abanye basale bengasela imisebenzi sithethe imisebenzi yabo. Ungathini kulabo abayesaba lokhu eZimbabwe?
Thathani ukuthi ngibatshele ukuthi i-artificial intelligence ibuyile lapho uzosincedisa ngitsho njalo iyaguqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi. So kuqakathekile ukuthi singayisayibeli khatshana ngoba ngakhumbula kudala laphana kuthe kungena amakhompyutha abantu bebesesaba nje ukuthi hayi bazareplaswa ngamakhompyutha amakhompyutha azabathathela imisebenzi kodwa njengazonke izikhathi nje abantu kuyafika isikhathi sokuthi bayemukela i-technology entsha beqaliswe uyisebenzisa. So maybe ngingakutsho nje ukuthi abantu akumele ngabesabe ukuthathele umsebenzi kodwa into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama-skills amatsha bekwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwayo emsebenzini.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sivanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub ngodaba lwe-artificial intelligence. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngutabo kancube.
Sibonge utabo kancube ngohlelo lwabatsha. Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko wethu.
Ngiyalamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, silomama unkosikazi Matilda Dube ongukansila sixoxa ngezamasiko. Ye, asiqhubekele phambili ke mama. Khonapha ukhuluma ngokuthi umuntu wayesithi nxa esiyakwenda alaywe kube le mithetho yonke leyo njalo lokunye ukuhambelana vele lo mtshato. Ye, ngena khonapho
thithina sathi sithi nxa sikhuma sisiyakwenda sihlelelela kogogo ekhithini Bakunda,
so you gonna wanna school mage, who sell and jan go kuma? Umero wins we.
I think it's a good thing. izinto ezinhle ukuthi uzosethe abantwana bami ethiseni ngoba kuzagcina kukhalisana emhlaleni ngakhona sifike kuhlala kahle abantwana sebehlala kabi abafana bengabekhaya sebedinga bebona into ezingaqondanga ukuthi bazibona kade abafana babe siyahlala khatshana le isiyahlala nabo babedalelile bengabafana sizithina sisakhula okayaayo sithi yamhlabe sithi yalibiza uzothi njengomntwana ey'ndela kwezivane enafunda kuzwa khonaphana uyakutshela lala lokumfana kumbe sekukhombiswa kwezivane lo uvele ushokwazi ukuthi ngoba wakhe manje kade sihawa kwa-child abuse aabona so i-child abuse kumele azikhiphile lapho afuna khona kathi kedina asikinasikhomba ubaba ulake ekhulume ukuthi kokamzela afuna abakwezivane abalazikhala laze labhuda bengalazikhala antiyabona into yayiqaliyethiso abalankomo abalazikhala
ye so zikhona ye qhubekaasibilma ye
abalankomo abalazikhala uzafika ekudleleni kumbe kobani abantu bakhona bayavuka asafinakeeukuthi bayavuka bevuka njani but batho ukuvuka zebusuku ukuthi kobani bayavuka angifuni umntu angenzela khona lamajaha ayekhula ave akhule amantombazane awakhathesi baba awasakhuli ngendlela efaneleni abantu angasebekhuliswa ngabesilisa ayesilisa umntwana wayekhula aze akhule futhi ajiye ukwenza umntwana asejile nawe uzotsho kuthiwa umntwana asekhulile nawe uyenze isintu sokuthi umntwana asekhulile ungeziwani manje abakhathesi vele uyalingazazi lokuthi umntwana ekhulile kumbe kuyasekhelana ukuthi ungakhula uyenza so ukhule uyenze so asazi
hayi ke namhlanje
umthetho wesintu
ye umthetho wesintu uthi
umnandi kakhulu uma ungayilandela liyilandele egumeni iguma lakho lo liyabe lipholile lilokuhlonipha lihlonipheka njalo abantu besigaba labuyemhlonipha ha kobani hayi bafana ngomuzi yani ona ngenxa yendeko oyabinayo egumeni usuke layo uhlala ngabantwana batsho ukuthi lokhu akwenziwa lokhu akwenziwa lokhu akwenziwa
hayi ke siyakuzwa kansela inkosikazi Dube khona ngapho-ke insiza sibonge kakhulu ukuthi sibe lani ehlelweni lolu namhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke siyabonga kakhulu lingadinga
kusahayi lami ngiyabonga lami ngiyabonga sibili kakhulu
hayi ke isikhathi asisavumi okwanamhlanje simalapha uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke beli lami umthembo ozithembayo uGibbs Dube bengixoxa lonkosikazi Matilda Dube ukansila wakhona ngale eward 7 einsiza asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
ngiyabongasibonge uGibbs Dube ngezamasiko kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalelanleya
Ngiyabonga ukungena ehlelweni namhlanje ngisithi sanibonani nonke balandeli baka Studio 7 nabadidiyeli bezindaba zika Studio 7 sibongela uNkulunkulu ohambe nathi emazweni okuzalwa saphinda sabuya singabaphilayo lokho siyakubongela Ngiyanibingelela ngegama lika Jesu wase Nazaretha. Manje namhlanje ngivakatshile lapha kwa Studio 7 ngivakatsha ngiphethe incwadi eka Luka 11 iqala evesini lokuqala konapho ku 11 iyophelela lapha na ku 4 imidwa nje ewu 4 esiyoyifunda namhlanje engivakatshe ngayo lapha kwa Studio 7 isihloko sezindaba ke simi kanje sithi sona uJesu ufundisa ngomkhuleko yisho isihloko sezindaba leso wathi esakhuleka endaweni ethile esegcinile omunye wabafundi bakhe wathi kuye Nkosi sifundise ukukhuleka njengokuba uJohane naye wafundisa abafundi bakhe wayesethi kubo nxa nikhuleka anothi baba wethu osemazulwini maligcwaliswe igama lakho mawufike umbuso wakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini usiphe isinkwa sethu sensuku zonke imihla nemihla usithethelele izono zethu ngokuba nathi sibathethelela bonke abanecala kithi ungasingenisi ekulingweni kodwa usikhulule kokubi nayo inkulumo yanamhlanje ekhulunywa ngulo mfundisi owabe nesibindi sokulanda uJesu uJesu wabuya wamnikeza impendulo ngokutshetsha lapha kubonakala lo mfundisi lo owaya kuJesu wayengumfundisi owatholwa nguJesu ngoba uthi yena lo mfundisi lokhu akukhulumayo wakubona kuyenzwa nguJohane kubafundisi bakhe kutsho ukuthi yena ungumfundisi kaJesu akusumfundisi owabanjwa nguJohane ungumfundisi kaJesu manje ufuna ukuyenza intando kaJesu ngokupheleleyo uya kuJesu uthi Nkosi besicela usifundise umthandazo uJesu umfundisa ngomthandazo lo omkhulu obhalwe emaBhayibhelini wonke ukuthi ngesikhathi sika 9 o'clock amasonto ayangena umfundisa ngawo lo mthandazo uthi anothandazwa nithi baba wethu osemazulwini malidunyiswe igama lakho ewuwo umthandazo omkhulu owufunekwa nguJesu ukuthi elinye nelinye isonto noma omunye nomunye umuntu oyikholwa athandaze ngawo iwumthandazo kaJesu wabe munye nje kuphela akamnikanga imithandazo eminingi lokho ke siyakubongela lokho kakhulu sibonga nalo mfundisi owaya kuJesu wayasicelela ukuthi yena ebecela sifundiswe kabutsha ngoba wakubona kuJohane uJohane efundisa abafundisi bakhe nathi ke asifundiswe sibe nalo iqiniso lokuthi sithandazwa sisithini ngokutsho njalo ke siyabonga la mazwi angaka siyanibongela ke abantu bakwa Studio 7 ukuvakasha kwami ngizofika lapha nami ke ngiyabonga asiceleleni bonke abantu abagulayo abalele ezibhedlela nasemakhaya nasemibhedeni eyichisayo ngokuba ukugula kuyinkinga ebusuku emini kungcono ebusuku ukugula kuyinkinga uNkulunkulu asipholise izinhlungu ezisemzimbeni yethu nasemimoyeni yethu ngokutsho njalo ngiyabonga ke ngomkhuleko asibathandazeleni bonke abantu basemhlabeni siyanithandazela abantu benkosi nani vumani ukuthi umthandazo uyasebenza unisebenzele kuze kuyobe noma nini noma nini asiyivaleni ke le nkonzo yanamhlanje umusa wenkosi yethu uJesu Kristus nokudlelana komoya lapha emazulwini egameni likaJesu waseNazaretha kuze kuyobe naphakathi amen
sithi enkosi kumfundisi Richard Mvalelane leya ngentshumayelo yakhe kuhlelo vuselela umoya kwezemidlalo uEzra Chisa Sibanda uxoxa lomsekeli kamqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uTry Ncube
uTry Ncube ngumsekeli kaKelvin Khayindu umholi weBhoso walimane semncane wahlewekela udlala ibhola waqala ukuqeqesha lomdlalo nangu inonda imbali yakhe
izelwe lapha empilo ngakhulela eVictoria Falls ngizele lapha ngo-1973 ngafunda e-secondary admission eJambezi from grade 1 up to grade 7 and then i-secondary education yami ngafunda e-Mosia Junior High School e-Victoria Falls ngidlala ibhora but not at Premier League level kuma-developmental sites division 2 division 3 division 2 siya ku uyayenza i-coaching yami because ngathi ngalimala at an early age of 24.
Victoria Falls lapha akhulele khona wadlala indima enkulu kwezenguqu.
Ngibe ngu-player coach ku-Bizz Island Football Club Victoria Falls, and then I formed a team called Sao Paulo FC Victoria Falls. Yayenza izimanga from junior level under 13. Yaze yagcina siku-Division 1, yagcina njalo iproducer i-soccer star of the year finalist uNkosana Zwela, owayesayinwe yiwangi FC esuka kuSao Paulo FC eVictoria Falls.
Njengabathandi benguqu abaningi, uTry wakhula ebukela imidlalo yebhola kweleBrithani e-English Premier Soccer League. Usebenzela amaqembu afana leBotswana Highlands Newtown, wasebenza ke leWange Technophiers kanye leqembu lamalahle elikhulu leWange iWange FC. Wabuya wangena kuBulawayo City lapho asebenza khona wafika ezingeni eliphezulu.
Ngo-2018 ngaba ngu-head coach wayo, assistwa ngu-coach Dube loChisa uJohannes Ngozi. Sawina i-league ka-Division 1. Sabe singena u-Premier League. Hamba ngaqedisa isizini yami ku-Wange ngo-2022 ngu-head coach. Ngawina futhi i-league Pampana ye-Division 1. Ngangenisa i-Wange ku-Premier League 2022-23. Nasebenza as an assistant coach uBongani Mafu loNation Dube ngoba ngangiyela i-CAF A license efunakalayo.
U-Highlanders khona wangena njani?
Sengiqalisa u-2024 ngabe ngi-approacha i-Highlanders FC. Kwakuyisikhathi khonapho ngisayenza i-CAF A yami e-Tanzania. Ngangela choice ngaphandle kokuthi inkembo ye-Highlanders, it's difficult to say no when Highlanders come calling.
Utry yindoda ethetheyo njalo elemuli, uthi uzazama ngazo zonke indlela uthuthukisa iqembu lakhe lamahlalanyama ukuze abalandeli bebhoso bahlale bejabulile. Ngimenesitho 7 ngobulawayo ekhamanami u-Ezra Jesus Bani.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu lemkhalandoda.
Ngihamba ngisevu nyameni wafika bazalwane bangishumaye.
Salubonana, salubonana kubalaleli lakubalandeli. Igama lami nguVusimuzi Mhlanga, ngiqhuma enkayi okwamanje ngibuyele South Africa.
Uthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami bangandola kulezi nombolo ku 084-320-9751.
Abafuna umculo wami bawuthola naku YouTube. Bengabhala ukukhanya kwaseJerusalema bayithola ku YouTube laku TikTok. Ziyatholakala lezo ngoma kulezo ndawo.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kubalandeli bengisacela isapoti, thina bengisapote kuze nami ngikhuphuke ngiye phezulu ngijabulisa ngengoma ngiliduduza nangezingoma. Ngiyabonga.
Hayi ke kwanele mthwakazi omuhle, asidibaneni njalo kuhlelo lunye kusasa. Olivalelisayo, Muntungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.